Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 26 kuNtulikazi 2024 mu Cape Stube. Endabeni zethu namhlanje.
Abona kulendlela yokuhulumende azama ukuyintroduce ukuqeda ubuvila ebantwini ukuthi abangasebenziyo labana kumele abantu bonke basebenze bengathola ithuba lokuthi kwenziwe ngesikhathi seneso.
Abakubandla leZANU-PF basekela uMabhalane umnumzana Obed Jerry othi abehluleka ukungena kuhlelo lokulima olwe intwasa kabasoze benikwe ukudla oholiswa nguhulumende.
Lokho kukhulunywayo ukuthi umuntu ongasoze ephathelane le emsebenzi le njengayona leyo kasoze aphiwe ukudla. Ngibona ngani kuyinkulumo enxele kakhulu ebantwini. Abantu akumelanga beforswe.
Kodwa abakumabandla aphikisayo njalo labalwela ilungelo loluntu bathi uMabhalane lo ulahlekile. Lingakhuthwa isigaba sezomculo esehoza Friday. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abaningi bachothoza uMabhalane wohlangothi lukahulumende olubona ngezokulima umnumzana Obed Jerry othi abehluleka ukungena kuhlelo lokulima olwentwasa kabasoze benikwe ukudla okuholiswa uzulu kulezi nsuku emaphandleni. UJerry wethule umbiko lo namhla embukisweni weChikomba District Agricultural Show eMashonaland East. Uhulumende uqhuba uhlelo lokuholisa ukudla uzulu ebambisana lenhlanganiso ezizimeleyo kulandela ungani kwezulu kahle lonyaka ngenxa yesikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Omunye wachothoza amazwi kaJerry ngumnumzana Thembelani Moyo isakhamuzi seKwarayi eLupane.
Lokho kukhulunywayo ukuthi umuntu ongasoze ephathelane le emsebenzi le njengayona leyo kasoze aphiwe ukudla. Ngibona ngani kuyinkulumo enxele kakhulu ebantwini. Abantu akumelanga beforswe. Abantu balelungelo lokuthi uhulumende vele abancedise ngokudla ensukwini ezibucayi njengalezi. So akungayenziwa ukuthi bayethuselwa ngakho. Ukubethusela yabuhlukumeza abantu, uhulumende abesehlukumeza abantu kakhulu. Nxa kuyukuthi ukudla lokho kakukho, akukhulunywa ukuthi ukudla kukho. Nxa kuyukuthi ukudla kukhona kwenele abantu bonke for abantu beZimbabwe, abantu abaduka ukudla ukukhululekile bengayithuselwa ukuthi abangasoze bengene emalimeni kubofumfutha langaphi bazancitsha ukudla.
Kukhanya nsibi lungazani ludaba oluhluphayo kakhulu lolu baba moya.
Kulo hlelo olukhona olwe drought relief olwenzakalayo kulezi nsuku lapha abantu izakhamizi ezingelakudla eziphiwa khona umumbu kuyimizamo emihle sibili uhulumende awenzayo. Kodwa ke akungabi ukuthi abantu babanjwa ngamandla ukuthi benze imisebenzi sokungani abantu bayakubhadalwa ukudla lokho. Nxa kuyukuthi iprogram ngekahulumende ngoba amabele la asabe sikhangelela ukuthi asuka ku-taxpayers money, uhulumende kancedisa abantu. Nxa kuyukuthi zinhlelo ezikhangeleleyo ukuthi abantu bezozithuthukisa ezigabeni zabo, akucace njalo ukuthi hayi inhlelo lezi zelande ukuthi abantu bezozithuthukisa ezigabeni zabo. Okunjengokuthi nxa zazibekhona inhlelo ezinjengabo food for work, kucaca ukuthi hayi uhlelo lubuya luyi-food for work, hayi khona ukuthi uhlelo lubuye luyikhona yokuthi luzozama ukuthi lukhiphe abantu endlaleni. Kuthi phambili abantu sebe-amtwistwa sokuthiwa sekumele ukudla lokhu bekubhadalele ngokusebenza imihlelo ezinjengabo ukuthi belungise izikolo, ihlelo nje ezijiyene njengaze nezo. So abantu nxa uhulumende ukuthi uyabancedisa ngoba kathesi kuzadivide abantu, kulabanye abantu abakhulileyo aba-over 65 years, nxa kuyukuthi ubekuthola ukudla lokhuyana uzasetshenzelwa mbani vele umuntu omdala ekhulile.
Ngabona kulendlela ekuhulumende azama ukuyintroduce.
Lo ngumnumzana Thembelani Moyo isakhamuzi seKwarayi esabelweni seMatorele North. Kodwa okubandla leZANU-PF umnumzana Philip Gawule usekela okwethulwe umnumzana Obed Jerry.
ngabona kulendlela ekuhulumende azama ukuyintroduce ukuqeda ubuvila ebantwini ukuthi abangasebenziyo labana kumele abantu bonke basebenze kids bengathola ithuba lokuthi kwenziwe ngesikhathi seneso ngibona ngani ihlelo lokukhuthaza abantu bengabi ngabane abakhangezwayo kuphela kodwa kube abantu abasebenzayo ukuthi kungabuya isikhathi sesasevuvuza abantu kabaphiwe inhlanyelo ngohulumende bayechaye ugatshompo ugatshompo lwana bengamchaya ke sokusika ngokuthi kutholakele yini ngoba abalimisi babebeyibo abakubhalayo phansi ukuthi abayenzile ufuvuza yilaba lalabo kusho ukuthi ngezinye indlela khona fana kuza kwehlukaniswa ke ababengamenzanga ngababe bebengamavila yikho uhulumente azama ukuqeda khona ubuvila obukhona labantu abafuna ukuthi bengasebenzi ngesikhathi esinjengasenesi
ye kodwa kulabanye abantu phela abadivele kugatshompo lokho kwesinye isikhathi vela kusebenza kuphuma lutho so bachitha isikhathi nje ungathi ngakhonokho
angivumelani labo ngathi ugatshompo usenzele kuhle esikhathi eminyakeni nale edlulileyo izulu nxalithe laba khona ugantshompo kuphela uyayephanjaniswa ukuthi kalezi njengoba kulezi nsuku kade sihlala siphanjaniswa ukuthi izulu lingabi khona but hawu ugantshompo gips ingabona yindlela sibili ekulimeni engani iphathisile abalimi eminyakeni nale bethebeje beqala nje ukuthi bangene kugantshompo ugantshompo unesivuno esihle sibili kakhulu
uNomzana Philip Gawule lilunga lebandla leZANU PF ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Kulombuthano wababhekela izethekeli eVictoria Falls abazinkulungwane ezilithumi 10,000 ababukisa ukudla okutshiyeneyo okuthakazelelwa izethekeli, kubika uNokuthaba Dlamini.
Abathe gwaqa namuhla eVictoria Falls kumbuthano lo kupheka ezifela emlonyeni lokunye weUnited Nations Tourism Regional Forum badabuka kwele Angola, Malawi, Ghana, Botswana, Nigeria kanye lengcitshi zebhodo zakuleli lapho ezithethe imzuzwana zincinda ukuphekwa ngalizwe ngalizwe. Umnumzana Zurapo Polo Kavishili unobhala jikelele weUnited Nations World Tourism Organization utshele abakulumbuthano lo ukuba kulosizi indlela ukudla kwezwekazi leAfrika okungazakali ngayo ethi yikho okwaba yisisusa sokusungula kwalolu hlelo lwegastronomy.
And this is the beginning of history or story, and we are ready, we are very enthusiastic to promote African gastronomy worldwide.
Abangane bethu kwamanye amazwe abazi lutho ngokudla kwezwekazi leli. Kimi lokhu yikuqala kohambo oluhle njalo sizizwa siziqhenya ngalo. Siyabona intsha iphatheka ngalokho, sibavulela amathuba emsebenzini ezabaphilisa kanye lemuli zabo.
Umongameli Emerson Mnangagwa laye ubesendaweni lelo mkakhe unkosikazi Auxilia Mnangagwa. Umnangagwa uvule okusemthethweni umbuthano lo.
As we grow this gastronomy tourism subject, Africa must be a continent able to feed itself.
Sikule injongo yokubukisa ezokudla kwezwekazi lethu. Izwekazi lethu kufuze lenelise ukuziphandela ukudla ngezemvelo lazo. Asiziqhenyeni ngemvelo yethu ngoba ijiyile ekusakheni imizimba kanye lokwelapha imikhuhlane ehlukeneyo.
Umkakhe laye uphose awakhe amazwi ngezokupheka.
Many countries including Spain, Italy, China, France and many others rely on gastronomy tourism as a major driver of their economies. Ultimately, that is where we aim at.
Amazwe amaningi kubalisela ele China, Spain, Japan, lamanye agxile kakhulu ekuvukiseni ukudla kwesintu sakibo. Lokhu sekwenze iminotho yakhula. Ngalokhu yiyo kanye lathi injongo esilayo ngezwekazi leAfrika ukuze lathi sazakale. Lokhu kuyasiphathisa njalo ukulondoloza amasiko lemvelo yethu ngapha sithuthukisa ilizwe lethu.
Osebenza endaweni ezithakazelelwa izethekeli, umnumzana Siphambaniso Moyo uthi abantu abavela kwamanye amazwe bayakuthanda ukudla okuchiyeneyo kweZimbabwe.
Lethemba abantu abaningi bakuzwisisile lokuthi kuyiwa ngaphi. Ikudla nje okungathandwa la ngama-tourist ngoba uqhathekisa ukudla kwethu kwesintini. Kakhulu nje ukuthi sekulamanye ama-restaurant vele lapha emzini waseVictoria Falls akuphekayo ukudla lokho.
Emaphethelweni okugqitshwa kombuthano weUnited Nations Tourism Regional Forum, Upolo Kishavili ubike ukuba sebezavula isikolo se-culinary cuisine edolobheni le-Victoria Falls lapho intsha ezafundela khona ukupheka ukudla komdabu. Phezu kwalokhu babike njalo ukuba bazaqeqetshisa mahala abafundi abangamakhulu amabili bakuleli. Lokhu kugqitshwe ngokulobelana phansi izivumelwano. Endlini zokuphekela ababukisayo bebegaye amanamunede enziwa ngezithelo zesintu, umngqutshu, umfushwa, isitshala kanye lokunye okudliwa imihlobo ehlukeneyo. Imele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngiwunokuThaba Dlamini.
Bakhala beZimbabwe abasebenza ukumemezela amabhasi ahambela ekhaya esilundeni esiseHaveron besithi ibhizimusi selehle okumangalisayo. Bathi inani lezihambeli phansi kakhulu ukuthi njalo abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana abasathumeli njengenhlala yenza impahla enengi ekhaya. Intathele zindaba yeStudio 7, umqondisi Dube usipha lolu daba.
Isilindo samabhasi eHaveron sasivame ukuphithizela abantu begada besiya ekhaya kumbe besiyaphathisa impahla etshiyeneyo. Abancedisa ukudinga isihambi ababizwa ngokuthi ngowindi bathi akusenjalo, ibhizimusi siyehle okwamagama. Umnumzana James Moyo uthi umcabango wokubuyela ekhaya uyamfikela ngoba sekunzima ngitsho lokuphuma le mali engamapula alitshumi lanhlanu, i-50 pula ngelanga. Abamemezela amabhasi bathi babesenelisa ukuthola imali ephakathi kwamapula amakhulu amahlanu, i-500 kusiya kunkulungwane i-1000 ngelanga elihle lebhizimusi.
Business hayi abantu abasahambi njengakudala. Kudala abantu babehamba kathesa bona amabhasi anje suka eswele kundala abantu ayi-30 ngokuyasuka amabhasi ayi-5 kuze kuphume 2 or 1 abanye aswele abantu mali ayisabhodi akusela mali.
Umoyo uqhubeke sithi sekunzima ukuthi beqhube ibhizimusi labo lokumemezela emabhasini ngoba labo eBotswana sebeyithatha leyo msebenzi.
Lokuzini abalapha eBotswana anti kudala babengayenzi umsebenzi lo wenziwa abaZimbabweni. Babengathengisi, babengenzeli bona amashidi akatesa. Kwakuyela since sibe kwakungekho kungene. Amatshela ayeshithi amaZizulu wathengisayo kuphela. Kathesi manje abantu bonke sebethengisa.
Omunye osebenza lo moyo umnumzana Derek Sibanda laye uthi akusela bhizimusi. Uthi abantu sebebona kungcono ukuthumela imali ekhaya uthi izihlobo zithenge impahla khona.
Ngakhangela iminyaka le before sangayibona ukudala ngapha ngesikhathi lezi amabhasi o-20 ms ba ngu-6, 5, 6 igcwala wonke. Ngathi nawo yena le yi-1 le eyisinde ukuthi igcwale. Abantu sebebathi sababuya but akusafani lakuqala, kusafani lakudala. Kanti futhi abaningi kathe sesifunde ukungcono ukuhambisa iy'mali yeyitshintsha iphambili sebesiya kumkhulu ngokuningi.
Kodwa uSibanda wathi noma kungawumanjani kwele Botswana kangacabangi ngokuthi aphindele ekhaya.
Ukuthi thina vele sesijale ukuthi thina siphanda ngapha sithola ngapha. Mina sohamba nzima kimi ukuthi ngisuke lapha ngingaqalisa impilo entsha ekhaya ngoba angilani isosi-income eyabe ngiyenza la nto engiyabe ngithengisa like ukuthi ngizasuka nle mali yami la ngiyo-end up using that money I'll dig deeply into my pocket. So abasekhaya bathi they are much better bona ngoba le other means bathengisa abanye basebenza they are used to that life here.
UTendai Mafungaitse osebenza kucele lamabhasi ahambela eHarare laye ukhala ngodaba olufanayo.
Kunzima kakhulu even or uthathe 200 pula amalanga anaye kunzima 200 pula phela yakusukelisa kuyithola emabhasini phela lapo akutshwane le before lockdown khona yena kuwes even abantu abaphathisi phela asizi phela singenze njani phela sifuna ukubuyela ekhaya and sihlale lapho because asithole lutho phela.
Amathuba emsebenzi kwele Botswana aqhubeka incipha kwabokuza ngesikhathi izalwane zakulelo lizwe lazo zingasakhethi noma yiwuphi umsebenzi. Inombolo zabeZimbabwe abangena eBotswana liqhubeka lisehla okusho ukuthi kuya kusoma kulaba ababhizinisi ezimota ezithwala uZulu. ugwalo olukhitshwe iofisi kahulumende ye-36 Botswana lutshengisa ukuthi inani labangena bevela eZimbabwe ikakhulu besebenzisa umngcelo weramokhobane selehle kakhulu. IBotswana yiyo ekade kulilizwe lesibili ebelisamukela izethekeli ezivela eZimbabwe, kodwa inhlanganiso ebona ukuphuma lokungena kwabantu emazweni e-International Organization for Migration ithi iningi seliphuma kakhulu lisiya kwele-South Africa kube sokulandela eleZambia. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Siyasikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wayengumongameli weMelika uMnumzana Barack Obama lonkosikazi Michelle Obama bathi bazasekela unkosikazi Kamala Harris ukuba ncintise kukhetho oluzaqhutshwa lonyaka ngolwezi emele ibandla lamademocrats. Umkhokeli wakwele-Israel namhla ukhangelelwe ukuba uzakhulumisana eFlorida lowayengumongameli uMnumzana Donald Trump ozancintisa kukhetho oluzaqhutshwa kwele Melika lonyaka. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Okwamanje sike sizwe ezivela kwele Melika.
Kumkhankaso wokudinga umongameli wele Melika ozamela ibandla le-Republican Party kulolu khetho uMnumzana Donald Trump usezancintisana lomuntu omutsha kulandela ukuphuma kulomncintiswano kukamongameli Joe Biden. Intelelizindaba ye-VOA uScott Stearns ukhangela ukuthi umkhankaso kaTrump usuguquka njani elungiselela ukuncintisana lomsekeli kamongameli uKamala Harris. Abasekeli bebandla le-Republican Party ngeviki edluleyo bebesemhlanganweni wabo khulu owe convention njalo babekubonile ukuthi banengi abakhuthaza umongameli Joe Biden ukuthi aphume kulumncintiswano, ngakho uthe ephuma bebelungiselele. Kumkhankaso wakhe wakuqala esekhangelelwe ukuthi engaba nguye omela ibandla lama-Democrats kulelu khetho, uHarris ubelungiselele ukukhumbuza abavoti umsebenzi awenzayo engumchuchisi njalo eligqwetha elikhulu lesizwe.
Before them. And in those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women.
Mrs. Kulin Lezi, Nalusana Lezi Kiwis Chene, Avakumiz Avis Fazani, Amasela, Ajunjela Batengi. Labe phula umthetho ngendlela esijene. Ngakho lalelani nxa ngisithi ngiyabazi abafana na Donald Trump.
UHarris uqala kakutsha umkhankaso obukhokhelwa ngowaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump kutsho ingcwethi yezombusazwe eye Brookings Institute uDarrell West.
She'll be very competitive in those crucial Midwestern states, Pennsylvania, Michigan and Wisconsin, and I think she also will put some of those other swing states that have
kumkhankaso ezigabeni ezithi iPennsylvania, Michigan, leWisconsin. Njalo ngibona sengathi uzathatha njalo ezinye izigaba ebezingathi sezithathwa ngama-Republican ezifana le-Arizona.
Kozamela ibandla le-Republican Party uTrump ukuncintisana lomuntu omutsha sekusitsho ukuthi uzakuzala elinye ibizo lokuhaya.
I call her laughing Kamala. You ever watch her laugh? She's crazy. You know, you can tell a lot by a laugh. No, she's crazy. She's nuts.
Ngimuthi ngumahleka uKamala. Uyakubona ehleka. Uyahlanya. Uyakwazi ukuthi ubona okuningi ngokuhleka komuntu. Hatshi, uyahlanya. Ngazithathi kuhle.
Ngumkhankaso olethemba lokunqoba ibandla le-Democratic Party, ukutsho umena Boss owekolleji le-Hofstra University.
Clearly, former President Trump and his campaign staff thought that President Biden was a beatable candidate. They seem to have the same views of Vice President Harris.
Kusegcekeni ukuthi owami waba ngumongameli uTrump lezi sebenzi zakhe zonke zomkhankaso wakhe babebona angani kulula ukunqoba umongameli Biden. Kukhanya balombono ofanayo ngumsekeli kamongameli uHarris.
Utshintsho lutsho ukuthi ibandla lama-Republicans kuzamele liguqule amaqhinga, kutsho uWest.
Surgery's going to have to recast The whole thrust of their campaign was, which was saying Joe Biden was too old, he couldn't do the job, his family was corrupt, all that.
Sekufanele baqale ukutsha umkhankaso wabo obusithi uJoe Biden useluphele, ngakho ke ngasoze yenelise ukusebenza, njalo imuli yakhe ilobuqili. Konke lokho akusekho, kodwa ngibona sengathi bazaqala ukuhlasela ngokuphangisa. Baza kunanzelela ukuthi uvela esigabeni seCalifornia esilenkululeko ukwedlula ezinye.
Ongena kulolu khetho lo Trump uJD Vance useqalile ukuhlasela esethesa umsekeli kaMongameli uHarris umlando wokuthi nguye owabangela ukungaphumeleli kukaBiden.
Our country has been saddled for 3.5 years with a president who cannot do the job. And that is all because Kamala Harris and the rest of the...
Ilizwe lethu belithwele nzima okweminyaka emithathu lengxenye edluleyo likhokhelwa ngumongameli ongenelisi ukuqhuba umsebenzi wakhe, njalo konke lokhu kungumlando kaKamala Harris lamalunga ebandla lamaDemocrats awaqamba amanga esithi uyenelisa ukukhokhela ilizwe.
UHarris uthi abavoti balethuba lokukhetha phakathi kombono wakhe lokaTrump.
Do we want to live in a country of freedom, compassion, and rule of law, or a country of chaos, fear, and hate?
Sifuna ukuhlala elizweni elilenkululeko, uzwelana lokuhlonitshwa komthetho na, kumbe ilizwe elingahlelekanga elilokwesaba lenzondo na? Njalo okuhle ngalesi sikhathi ukuthi sonke silamandla okuphendula lombuzo, amandla asebantwini.
Ucwaningo losekelo lwabavoti luveza ukuthi kusukisela ngesikhathi uBiden echiya, uHarris uqhubekela phambili evala igebe ebelikhona phakathi kwebandla lakhe loTrump okhokhelayo. Udaba lolu luqoqwe intatheli izindaba ye-VOA uScott Stearns, lalwethulela yimi uDaba Kancube oweStudio 7.
Kwezemidlalo ivulwa kusemthethweni namhla kusihlwa imidlalo ye-Olympic Games kweFrance, okulabadabuka eZimbabwe abayisikhombisa abancintisa emidlalweni le ekuqela eyokugijima, ukubhukutsha, ukweqa lokunye. Kuleziphathamandla zikahulumende eziningi ezikuqela umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga labanye abathakazela ezemidlalo asebefikile kweFrance njalo abazahamba kuvulwa lomncintiswano. Kokwelo Thabani Gonye, umqondisi weZimbabwe Olympics Committee, obeselungiselela ukuya kumkhosi wokuvulwa kwemidlalo le.
Abathengisa idlabuzani kakhulu sibili namhla, ngibona ama-swimmers abangu-2, ngabona laba athletes abagijima ama-200 umakarawo loCharamba, wonke bathengisa ukuthokoza sibili ngokulungiselela kwemidlalo yabo. Abanye abakabuya u-Steven Cox be-training. Bathi abona embabweni leyo namhla seya e-Athletes Village, babone betshengisa amadlabuzane sibili lokulungiselela abakwenzayo.
Kubona ngazani kuyatholakala abagolide yini, kumbe lamasiliva, kumbe ama-bronze lawo, akusitele.
Obakade singithe ngikhuluma lawo bengibatshela mina ukuthi nxa kuyabuya ama-silver lama-gold konke kuyabe kukahle, njengokuthembise sakutshe ukuthi sizaba-recognize ngama-incentives la esakhulumayo. But okuqakathekileyo ukuthi balungisele bebanike abakukwanisayo ukukhupha they are very best, yikuyabe sibukhangelele. Nxa kuyi-best yabo izabaniza sinika amagolide lama-silver lama-bronze, siyabe sibonga lokho esakhulume. But ngokukhuluma kwami ngiyabona ukuthi bonke bazakwenza, bazakukwanisa, sizabona ukuthi kuyaphuma kanjani. But siyabasapota ngalokho ababesinike khona.
Kodwa kwakuyimfihlo yini ukuthi kumbe ungasitshela ukuthi uthi uzabanikani kona? Akusitshele phela.
Hayi, asomfihlo. Anti uyakhumbula ukuthi ngelanga sikhuluma i-team sakhuluma ukuthi umuntu ozasinika i-gold medal siyamnika $10,000, oyabe aphume unumber 2 siyamnika i-$7,500, oyabe unumber 3 simnike futhi $5,000. Siyomfihlo, sakukhuluma lokho kuwonke abantu babekwazi. Siyakwazi ukuthi imali kayikwananga, but ithu esathi siZimbabwe Olympic Committee bangaphumela kakuhle sizabanika lokho esikukhulumileyo. Njalo ababeyathola i-top 10 sakhuluma futhi ukuthi sabanika $2,500 from number 4, i-sliding scale up to number 10 lababe kufike ku-final. So yikho esikukhangelela, sakuthembisa that siyakhangelela ukuthi xa bezenze njalo sizayenza konokho esiyakukhuluma esakukhulumayo.
Isiphi isithembiso sakho ebantwini beZimbabwe? Sivula amehlo phela sikhangele khona.
Isithembiso sami ngithi kasisupporteni team, kasifocuse ngeteam yama-athletes angu-7 esababusa ngapha le-France, lama-officials angu-8 esababuya ukuthi babancedise, ukuthi babasekele, bebanike ulwazi labalimeleyo, bancediswe ukwenza ukuthi bakhuphe konke lokho abanabo. So yikho sabi isi-team leyo ukwenza ukuthi ama-athletes ethu asupportwe, bazame ukuthi labo bakhompite lalaba ababekhompita labo.
Ye, kuleziphathamandla zikahulumendeni khona ngapha zisupporte esisekela khonapho.
Ye, siyakwazi ukuthi u-VP layo ubuyile lapha, ubuya nje emeleli lizwe le-dignity lama-dignaries akhona, esingababoni izolo sibili ku-function esasihambe khona.
Lo nguThabani Gonye, umqondisi weZimbabwe Olympics Committee, obexuka le Studio 7 ese Paris kwele France. Womanje sike sijayive kancane kusigaba Woza Woza Friday.
Yesterbona sarbona ninjani igama enkosana esibongo okhumala yisiyabonga kakhulu kubasakazi lalokho sibe siphili thuba lokuthi manje sikhulume emsakazweni siyabonga kakhulu mina umanetha kaNtombi Khumalo kathi ke uNtombi Khumalo ophuma eZimbabwe Victoria Force eMkhosana siyabonga kakhulu esiliphekela khona lapha ukushacha mabhodo nabantu belungisele udla kwendlebe kuyalunga lunga impela singakhohlwa ukubingelela lani basakazi silibingelela kakhulu sithi silithanda lonke singakhohlwa ukubingelela futhi labalandeli lani balandeli manje siyalithanda sithi support yenu siqhubekele isupport isikhathi zonke kuze kwenze ukuthi uNtombi aqhubekele phambili njengomculo ngoba intombazana manje ekhule vele ithanda into zomculo kanti siyaqhubekela siyaphambili nakanjani nakanjani siyaqhubekela phambili abantu ababe ready for ukuzayo ukushasha ukudla kwendlela ngiyathanda lonke lo ntombi yalithanda siyabona
chake udadewethu ngifuna ukuthi lizame lokhu ke challenge elininika yona hlaba phansi ngezwane lokade sikwenze lapha izwane olukhulu ujibilike sibontu ungenelisa yini jibilike kane 4 times ukhithe njengalokhu kade sikwenza lapha yilo Evans ninga khonapha emthineni uproducer wetu ozwayo ozithi lami konapha ke umthobo sithembayo kodwa ke sibona izinyo kade zikokhela namhlanje indaba abantu abaningi bacodoza omabhalani wohlangothi lwahulumende umnumzana Obed Jiri othi abedlule kokungena kuhlelo lokulima olweyintwasa kwasoze benikwe ukudla okukhuliswa nguhulumende kodwa bakubandla lezanupiyef party umabhalani lo uyishaya ekhaleni siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lanamhlanje olupulesa ngenjabulo ngumthembo ozithemba ugibs dube lilale kodwa lingakhohlwa phela i-live talk yalandela khona manje